Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngomvulo ekuseni mhla ka 25 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje ngesikhathi ukuphindela elizweni kukamsekeli kaMongameli uMnumzana Constantino Chiwenga kusemlonyeni yabaningi, ibandla lezanu PF lithi limemukela ngezandla zombili iKhansili yakoBulawayo ekhangelelwe ukusungula kusukela namuhla uhlelo lwayo lokwengezelela amahola okucitshwa kwamanzi ngeviki kuleli dolobho esuka ku-72 esiya ku-96 ngenxa yokusilela kwamanzi emadamu.
Asathi zimithingi ku-councils bazi abanye kodwa ungathi abantu basibakile zabakhesi abantu asibe wonke ababuya ezimithi abanye azelela vele isimo sonese esikhona sokuthi vele izwi antatyani akulamanzi emadamu ama-pipe sethu abezele engalungiswanga kahle.
Izakhamizi zithi kuhle wonke umuntu achathiselwe ngodaba lokuvalwa kwamanzi.
Ukuthi abaningi bazile kumbe kabazwanga khonadale kulapho kulohlupho khona ngoba i-message lezi sikhuluma ngazo sizithole ku-WhatsApp. Abantu abaningi abasavula ama-documents lawa angantwazi amabhanki amaningi kumbe kuzwe kuthinekade singantwazi la mabhanki ma-phone ngoba i-council isukuke lohlupho lokuthi iyadembela ukuthi abantu bonke balama-smartphone.
Owayengusodolobho we-New York eMelika uMnumzana Michael Bloomberg oyisinothi i-billionaire uphumele egcekeni ngokusemthethweni izolo ukuthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba nezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ngesikhathi ukuphindela elizweni kukamsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga kusemlonyeni yabaningi, ibandla lezanu PF izolo lithe limemukela ngezandla zombili. Isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Simon Khayamoyo utshele umsakazo weZBC ukuthi zonke izizalwane zeZimbabwe ezithanda ilizwe lazo kufanele zizwe zithokozile ngokubuya kukaMnumzana Chiwenga, yena ofike elizweni ngomgqibelo evela eChina lapho abeselatshwa khona okwenyanga ezine ezedluleyo. UMnumzana Moyo uchayile ihlombe umongameli Emerson Mnangagwa ngathi yikuqoqa kwakhe ukuthi uMnumzana Chiwenga elatshwe kulelo lizwe. UMnumzana Chiwenga ufike wakhuthaza abantu ukuthi besebenze gadalala ukuthuthukisa ilizwe labo, wasola odokotela ngokukhalala umsebenzi. Abanye bacabangela ukuthi kulokulwisana phakathi kukamongameli Mnangagwa loMnumzana Chiwenga, kodwa iziphathamandla zikahulumende zithi lokhu akusiqiniso. Ababili laba bobonakale bethabelana emifanekisweni. Ikhansili yakoBulawayo ikhangelelwe ukusungula kusukela namuhla uhlelo lwayo lokwengezelela amahola okucitshwa kwamanzi ngeviki kuleli dolobho esuka ku-72 esiya ku-96 ngenxa yokusilela kwamanzi emadamu. Ukhansela Mildred Ncube kaWard 16 eGwabalanda uthi umanisipala uzamile ukwazisa izakhamizi ngalolu hlelo ukwenzela ukuthi zizilungiselele.
Asathi zimithingi ku-councils bazi abanye kodwa ungathi abantu basibakile zabakhesi ngoba abantu asibe wonke ababuya ezimithi abanye azelela vele isimo sonese esikhona sokuthi vele izwi antatyani akulamanzi emadamu ama-pipe sethu abezele engalungiswanga kahle bacazisile. Sizabiza futhi imithingi sibatshele
kodwa sesikhangela wona lawana we-72 hours lawo ayingabahluphi yini.
Hayi lawana zangabaiyajayeli konke bayawazi isazi ama-date abo kuhle angithi uhanjiswe amaphepha la kuma-WhatsApp konke uhanjisiwe abuzile bayabalisana bayatshelana isikhathi
manje ngesikhathi amanzi laphana ecitshiwe abantu bathola ngapha amanzi okusebenzisa nsuku zonke
balazi izigubhu abaningi bakhona vele izigubhu babelazo nxa kuyikuthiyala sigubhu uyakwanisa njengami nanti ngisebhakana ndala anes so nxa kukuthi izigubhu zazizintithwane nxa ama-timetables awafanani bayakhaphakala bathatha amagogonyeti bazosebenzi abanye bayathathela uvifo umasihambelani ama-timetables ethu lesenalapho egwabala ndakimnga wakho baphana emagogonyeti engikhangelani nakwabi akenzakali ukuthi i-timetable ifanani ukuthi lamangilawo lapha lemagogonyeti abalawo nezivivo abalawo kuhambe njani ama-timetable achiyana bayabethatha empompini zabanye bezizama khonapho nxa uyithi umuntu yakho nayasikhupha abanye bavela banama-drums abathengaba i-situation bayinanzeleli abantu abaningi azayesikasika amanzi vele kunezezindlini
kodwa umuntu angathatha amanzi ingqe kubani kumbe yilaba ababevele bencedisana
abancedisana abantu even noma kubana abantu nge-situation yamanzi akula mntu engehlamukuthi amanzi ebengakwaziyo imabhawuza bayawaletha ispecial nxa kufiwe bayawaletha amabhawuza okokuthi lawe nxa ungelawo amanzi ube migqomo yakho uyahamba uyithatha
izibhorane zikhona ezisebenzayo
ibhorane hayi inesami isibhorane asisebenzi bakusithwana zakusebenzi
lo ke ukhansila Mildred Ncube kaward 16 eGwabalanda sixoxelaye eKwaBulawayo siphinde njalo sakhuluma lesiphatha amandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali baleli dolobho eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Mina lokuthi ngihlala kile ukuthi ukhangele ukuthi ngabahambile namhlanje ngesandla azaye kuya ngolwesibili kuphinde futhi ahambe ngolwesithathu aye kuya ngolwesihlanu ilanga lakwamgqibelo yilo kuphela esingabe sikhangele ukuthi avuke khona athone khona okumele sikunanzile futhi ukuthi ukuthi abaningi bazwile kumbe kabazwanga khonapho kulapho kulohlupho khona ngoba ungananzela ukuthi imessage lezi sikhuluma ngazo sizithole kuwhatsapp abantu abaningi abasavula amadokhumenti lawa ngantwazi amabhandi amaningi kumbe kuzwe thine kade singantwazi lamabhandi kumafoni ngoba ikhansi lisukube lohlupho lokuthi iyathembela ukuthi abantu bonke balama-smartphones abavele bengelawo ama-smartphone angikhona uyafika ukuthi kusasa laphamba kusasa umuntu yalobe ecabanga ukuthi amanzi akhona so ngenzeka kusasa ngizie ngithulula amanzi alambe ngithela ngawo ngibe ngiqeda ukuwathula abe sehamba esiwukhuthaza kakhulu ikhansili ukuthi ngabisa umbiko phambili iwulandele walowo mbiko kodwa ngangasawulandele kuyaphambanisa abantu
lokho elukhona lulani uhlupho lokuthi abahlala eziqongweni bengatholi amanzi lanxa bemele bawathole
kakhulu bakhona abantu abasebenza ama-3 weeks ungakhangela ku-Free State lapho kobulawayo endaweni ezingiphumula east indawo le ngiphumula east isila bhota abaveka amathathu bengela manzi sengengabathinta laba bekhansilini ku-WhatsApp group yabo baphendula ngize ngikhulume labo leke bayaletha amalanga amabili amathathu kodwa ngananzela iphumula east kakhulu ward 19 isebephila ngamabhawuza akula manzi lawaphumi lokhangela isigaba zonsana ubabuzana laye ngafakaza ngoba nguye ukhansila wendawo yonaleyana kube sekuthatha indawo eziphezulu ezinjengabophumula south ngale kibongwalongwalo lakho amanzi nxake ngasavukake ebusuku ngabo-11-12 bewanqamekela kuyade kusise ngasekho so lokhu lohlupho lunalunjalo hlala sikhuluma ngalo emhlanganweni yethu emahholo siyasikubike khona okuthi kanti kwenziwa kuyini ukuthi indawo lezana zingatholi manzi ikakhulu lezi ezidansileyo babe sithi pumping system yabo kayela manzi ngoba akuncedi ukuthi umuntu wethu ngumhlaba wobulawayo engatholi manzi avele empompini kumbe lale ngalalanga egquthile limbele ukuthi amanzi lawana awathayimele ngalinde kuze kube phakathi kokusukuza abuye la akhelele njengabanye ngoba vele basebenzisa amanzi abawathatha ezigubhini esingathi i-running water kabalayo ngoba bayaligcina ezigubhini
sixoxelayo ikhansili njalo bathi okunye okubangela konke lokhu ikucitshwa mahlayana kwamandla amagetsi
amagetsi sikobulawayo nxa ungasatholanga njengathi ngapha lapho endihlezi khona ngase ngasatholanga ngomgqibelo kumbe ngesonto usiyajayina iminyani ntambama ngomvulo usiyafika ulwesihlanu kuveleka kula magetsi ize siyacitha amagetsi so kungantiwa nje into vele sijayelekile 5 usiyajaya u-10 11 ebusuku yikho lapho aphenduka khona amagetsi kodwa sikukhuthaza ikhansili ukuthi kanti kungaba njani ke babuye le-programu bebadinga i-donor funding ukuthi kebabe lama-generator kumbe basebenza amasola singazothi ongasebenza ngono kuyini ngoba manje vele kuzamela ponje singadependa ngokuthi izesa kayikho ngokubona kwami vele izesa kayizo ziyabakhona kwamalanga aseduzane ngoba ungakhalana bayo bekutshela ukuthi ikhalibha kakula manzi ngale wange kuhlala kufile ukuthina lokuyana ngakunjalo kwi-country sowume ukuthi icabange ngaphandle kwalokho edale ukucabanga singathi ucabanga ngaphandle kwebhokisi singwalathi sinje khona abasebe silayite ngamalayito lalawo esola kumbe siphela ngamagazi.
Inhlelo ze-councili ziyanceda yini ezokuthi nxa kungela manzi benzani?
Okuvamile kakhulu ukuthi ibhawuza iyabuya ngikhangele kakhulu indawo lena engibe ngakhuluma ngayo iward 19 ephumula east lapho esithi kakula manzi kodwa engingakwaziyo ukuthi amanzi lana abenelisa bonke abantu yini ngoba ngiyambona ibhawuza eyodwa ngelanga ngelanga ngingazi njalo kumbe iyabenelisa bonke abantu sikhanya ukuthi iphumula east yindawo enkulu kakhulu lezinye indawo ezingabe zifuna amabhawuza abantu abathina bethola ukuthi lapho kufikela khona ibhawuza kuzokusithi laba abahlala khathala lapho kufikela khona ibhawuza bagcina besiba le problem yokuthi nxa usufika komakhelwane laphana umakhelwane angazuza kunedinsuku zonke ngoba naye ibhili lapha langasibuya izabuyimtshaya ngoba kathi isikhathi livumele ukuthi umuntu athole 350 liters ngelanga. So nxa sokubuya abantu abaningi kakhulu laphana kuthi ukuthi amanzi abo sewasebenzisile layo semtshaya ngangale kwakhona sesiba le penalty. Indawo ezilezibholane ezikhangana njengabomketa labonkulumane bangcono kona kodwa ngathi ungakhangela indawo ezinjengabophumula north vele kakula sibholane ngitsho lesisodwa. Ukhangela iphumula east engele zibholane ezimbili, iphumula south engezelwe ezimbili zintathu. Yewe yezikolo ziyafika ibhawuza kabili kathathu kusiya ngokuthi ibiziwe bekayibizwanga kodwa uhlupho lolo amanzi kalo hluphi kuphela izindlu lapho kuhlala khona esingathi imizi yabantu lezikolo kuyahlupha lezibhedlela kuyahlupha.
Lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bedolobho lakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association sixoxelaye ekhona le koBulawayo. Ngesikhangeleke indaba eziqhamukayo namhlanje ezokumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald lithi umholi weZimbabwe National Army umnumzana Etsai Chimonyo uthi ibutho lesizwe lizimisele ukuqeqesha amalunga alo ukwenzela ukuthi alondoloze abafuna ukuthula ngoba kulabafuna ukubangela udlakela. Uthe kulamaqembu ethusela ilizwe kodwa eleZimbabwe alesabi ngoba ibutho lizimisele ukuvukela isizwe salo. Ubonge izizalwane zeZimbabwe kanye lomanyano weSADC ngathe ukubambana kwabo bekhankasela ukuthi iziphathamandla zikahulumende kwethule izijeziso ezatheswa ezinye iziphathamandla zikahulumende ngamazwe aphetsheya. Kulandela ukunqoba kweqembu leHighlanders emdlalweni wenguqu 1-0 enkundleni yeBarberfield Stadium izolo, ingcweti ezicubungula ezemidlalo zithi umdlali uPrince Dube onguye ohlohlele ibhoso utshengise ubuciko obukhulu kulo mdlalo ngoba inanzelele ukuthi ugoalkeeper weManica Diamonds uJoram Mutshambo ubengaphi kwenzela ukuthi alikhambele emambuleni. Iqembu leli alikanqotshwa emdlalweni elithumi lambili edluleyo njalo selilubhekiseko wechibhuku Super Cup nengezi Platinum Stars. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Ngikhuluma noMofeti Ncube esendaweni yaseGoli. Kanti into eyenza ukuthi khona iUnited Nations ingangenele edabeni laseZimbabwe yini? United Nations ayingenele edabeni laseZimbabwe ngoba iAfrican Union neSADC azisizi abantu baseZimbabwe. Zona ngumthetho zabunjelwa ukuprotekta ama-African leaders akurapt. Ingangenela njengaseLibya ikhulu labantu baseZimbabwe siya kudinga khona lokho.
Linjani balaleli leStudio 7 mina igama ngukavatela Ncubela. Okunye balaleli enzama ukuthi ngililimukise khona kathesi ngoba uDisemba seqalile njengamanje. Asiqapheleni kakhulu abafana badlala ofeja feja lapha. baramasalamuzi amakhulu kakhulu bathathela abantu izimali so lapho lihamba kwandi qaphele and wafana bakithi abafana bakithi ekhaya eZimbabwe ibaba bakangileyo ngento yabo yena le so liqaphele kakhulu abantu bayingozi kakhulu especially uma uthola bedlala belongasondeli phansi kwankhona because uma usondela bakuthathela imali ngamasalamuzi so libe be careful
sanibonani uStudio 7 igaba lapho ngu-Adolf Shaba siyabonga ngethuba elisipha lona ithala nje ngohulumende wakithi lokho kuphela ngu-Emmerson Mnangagwa ohlukumeza abantu kodwa nje lawo njengamasayensi wokuwa kombuso ngoba even nemibuso yonke kehama mayise siyafika ekugcineni namanye amasayensi abonisa ukuthi siyakuwa ngoba hhayi kuyabonisa ngokuthi bahlulekile abasenawo amandla sebefuna ukubambelela ngakho konke abalakho ngitsho nasebhayibhilini ma uyifunda uba khona lapho nje sebefuna ukuqeda abantu ithemba ukuthi bangakwazi ukuma bengakwazi ukubambana kodwa ngendlela abantu engibona bezimisele ngakhona phambili kuhle kakhulu.
Mina ngithanda ukuthi ngihalalisele iFilabusi United Football Club enelise ukuthi sale Division 1 lo nyaka isindile siyahalalisela abafana okugodlwayo sithi halala qhubele nze njalo kulo mnyaka ozayo asilifuni emsikeni silifuna libe phezulu ngale kwezikhontesta phezulu lenze kahle yini ngiyalibonga kakhulu bafana ufana okogodlwayo sibonkosi mthunzi siyalithanda kakhulu
okhulumayo ngumfo kankomo obanele ngikhuluma lapha ngise-Johannesburg kwele-South Africa singakhangela lasekadeni kudala nxa silandelela umbuso wamandebele umzilekazi wayenabantwana abadala kulo nkulumane abadala kulolo bhengulo kodwa labo bantwana abazange bakhethwe inkosi ukuthi bathathe isikhundla sayo ngemva kokubana yona siyedlule emhlabeni ngenxa yezizathu mhlawumbe ezijiyeneyo uhlangabeza wakumele ukuthi njengezibulo likamzilikazi athathe ubukhosi bukayise whether uDagas umdala kumbe uJoram umdala unhlanhla amangonxakwe ukuthi wasuka eqonywe nguyise ukuthi ngiyozethatha induku zobukhosi bakwandiweni akula muntu ongakuguqula lokho.
Yebo linjani bafowethu, heyi indaba yokuthaya kwabantu ilusizi kodwa ungakhangela kakhulu abantu abathayiweyo ngabantu abadala abantu abangomama hambe shiwa ma ungatshaya ukhulu umdabula ikhanda ethaya ngabafana abancane ngama-youth ngabafana laba balaba-20 something else laba bafana abade bethaya abantu abadala shiwa kubonisani lokho anti bafuna ukuthi besaba abantu sebethusela abantu ukuthi kungathiwa i-MDC yomhlangano kakekho umuntu ozofuna ukuya khona lapha hhayi anginawo amaningi nje bengithi nje ngidlulise wona la amafishane ade nginawo.
Le ndaba yokutshintshwa kwezitrata lapho kwenzakala koBulawayo especially koBulawayo kuyabhora kakhulu ngoba manje sekugcwele amagama ezitrata angabizeki izibongo zakhona they are very very funny man nokheka singcolisela idolofu kahlekahle why bezothatha uMnangagwa bemfakela phaya ebantwini ezama ukubaqeda maqede lapho azothathwa bizwe ngesitrata sakhona athole i-owner uthole i-owner for what kumele abe honored le eharare kibo or egwerwe hhayi la koBulawayo khona manje nje bekumele ukuthi aqala ayokhulumisana noZulu azi ukuthi uZulu uyavuma.
Mfakazi ngiyakubingelela ngokuzalwa mina ngiyinsizwa yaseFilabusi kodwa ngokuhlala ngiseGoli ngingu-Thebson bengithanda nje ukudlulisa ngobuhlungu benhliziyo ngesehlakalo sokushaywa kwabantu ngendlela okwenzekala ngakhona. Le ndoda leyo nguMnangagwa kudala ihleli lapha ngomgabe from ngaboma-1980s kuletha isikhumbuzo segugurawundi ukuthi ube nesandla esikhulu lo nyawo wayehamba ngalo nomgabe nanamhlanje usahamba ngalo nawo amaphoyisa akhona akhohlakele ingane ezincane ezishayonina noyise.
Bonani sanibonani nonke basakazi.
Sanibonani sanibonani kustudio 7 le ndaba le eyokuthi kuthiwa khona amaphoyisa ebhaxawula abantu ngaleya ndlela ama-opposition party akusamela akhonteste manje no.
Lawo ke ngamazwi abalaleli be Studio 7 lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela ku WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ngizaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kubhubhe abantu abangamachumi amabili lasithupha engozini yendizamtshina ebisanda ukuphakama elizweni leDemocratic Republic of Congo. Indizamtshina le iwele lapho okuhlala khona abantu eduzane legceke leDoma Airport kulelo lizwe. Njalo abayisikhombisa abatshone kulingozi bebezimele phansi. Ukudaba olusaqhubeka kwelemelika elemizamo yokumisa umongameli Donald Trump umsebenzi ngohlelo lwe-impeachment, umnumzana Devin Nunes owebandla lama-Republicans wenqabile ukuphendula umbuzo phambi kwekomithi ephenya lolu daba okuthi wahlangana kumbe hatshi lesiphathamandla se-Ukraine ukuthi athole ulwazi ngendodana kamnumzana Joe Biden wayengumsekeli kamongameli Barack Obama. Kodwa abanye bathi ngempela wahlangana laso leso isiphathamandla eVienna ngomnyaka ka-2018. Ngesizwe eziphathelane leMelika, wayengusodolobha weNew York khonapha eMelika umnumzana Michael Bloomberg oyisinothi ibillionaire usephumele egcekeni ngokusemthethweni ukuthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Uthe injongo yakhe emqoka yokuncintisa ngeyokuthi anqobe umongameli Donald Trump abesevuselela ilizwe leMelika. Uthi okuzabangela ukuthi anqobe kukhetho yikuthi ulolwazi olujulileyo kwezamabhizimusi lakuhulumente. Umnumzana Bloomberg owayekubandla lama-Republicans uncintisa ezimele. Ngomnyaka ka-2016 waxhasa unkosikazi Hillary Clinton owanqotshwa ngumnumzana Trump ukukhetho lokudinga umongameli. Ngeviki edluleyo umnumzana Bloomberg uxolisile ngomthetho wokuhlola mahlayana abantu kudingwa izikhali eNew York ngesikhathi engusodolobho okwakukhathaza kakhulu abantu abamnyama labaHispanics. Kodwa abalwela ilungelo loluntu bamsolile besithi kusobala ukuthi uthatha leli nyathelo ngoba esedinga usekelo. Umnumzana Bloomberg wayengumeya wedolobho leNew York kusukela ngomnyaka ka-2002 kusiya koka-2013. Ngalokho, uthi umazi kamhlophe umongameli Trump layo engoweNew York ukuthi usenga izimithiyo nxa ikhuluma ngobukhulu bamabhizimusi akhe. Umnumzana Bloomberg ngumholi wenkampani yamabhizimusi enkulu kakhulu egoqela ekamabonakude, imisakazo, kanye lamabhuku axwayisa abantu ngokusetshenziswa kwemali. Umkhankaso wakhe ubikwa ubhadale imali efika amadola ayizigidi ezingamachumi amathathu, $30 million, elembiko yokumkhankasela esakazwa kubomabonakude elizweni lonke ukusukela izolo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860 laku 15460 kHz. Ku live talk tholakala ku shortwave ku 4930, 13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Yebo ke ngalesi sikhathi sithanda ukwamukela labo abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook njengoba ke silive streamer ku-VOA Ndebele. Ngiyaxolisa njalo eminye imbiko isiginyiwe lucingo lwami kodwa silodanisa Blessing Dube lo Lindsay Hammond abasibukeleyo siyakwazi ukuthi bakhona abanye njalo imbiko yenu sizayifunda ingathutsha njalo okwamanje ke silalele umculo kaNqobile Malinga esithi Highlanders lizakhumbula ke ukuthi iqembu leli selelubhekise ukumdlalo alikanqotshwa ke emdlalweni elithumi lambili edluleyo njalo selikhangilele ukudlala kumdlalo weChibuku Super Cup kulandela ukunqoba kwalo elingezi Platinum Stars 1-0 enkundleni yeBuffalo Stadium izolo kodwa kakhathesi ke hayi umculo nje lokujayiva
Black Diamond Communications. Mobile Malinga.
Yeboke umculo ohaya iposo vela kunqobile Malinga ke sikhangele ezinye ke zendaba ebesikhokhela ngesikhathi ukuphindela elizweni kukamsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga kusemlonyeni yabaningi ibandla lezanu PF lithi limemukela ngezandla zombili ikhansili yakwaBulawayo ikhangelelwe ukusungula kusukela namhla uhlelo lwayo lokwengezelela amahola okucutshwa kwamanzi ngeviki esuka ku-72 esiya ku-96. Sibonge bonke ke abasixhasayo kuhlelo lwethu. Uzenzo Oscar Ndlovu, uPolite Gwakuba Maphosa, ukokuthula Sebangwenya, uTom Hlabangana. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.